Siyabonga Chris Lojonga, siyalamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 28 zikumabasa 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje.
Umkhosi lo uqalile lamhla kuseni and siyathabukana uqale ngendlela ejabulisayo. Okusithabisayo kakhulu ukuthi sibe labantu abemzini ama foreigners amaningi afika avela emazweni angu 19.
Iziphathamandla zamazwe omanyano umbukiso weZimbabwe International Trade Fair uqalisile lamuhla.
Kadekunzi, nabayirelways anazeuthi abantu abasebenzayo, abalabantwana abafundayo, abantu abafuna ukubhadala amarenti, abanye abalazithu zabo, ngabantu abahlala baye abantu abalotileyo, funeka izimali ngenyanga ngenyanga. Kodwa ke nxa kuyikuthi irelways ayisabaholisi, so ke uzathola izisebenzi zina zingafela nto ezingayenza phandle ukuthi zime esibili zime esimthezi ngoba usebenzelanga ungaholi.
Izisebenzi zenkampani kaloliwe eMutare ezedlula ikhulu lamhla zitshengisele zikhonona ngeholo ezithi sezilesikhathi esifika phose umnyaka zingalitholi. Ikomiti yabaphathi ntambo esanda ukukhethwa nguMongameli Jacob Zuma kwele South Africa ukuthi ihlolisise zonke imbangela zokuhlaselwa kwezizalwane zakwamanye amazwe yethula uhlelo lwe-Operation Thanyela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umbukiso wezokuthengiselana iZimbabwe International Trade Fair uqalisile lamuhla lapho oyemukele ilizwe leCyprus eliqalisa ukubukisa leSwitzerland eliphenduka ngemva kweminyaka engaphezu kwamachumi amabili. Unothando Spanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umbukiso lo obanjwe ngaphansi kwendikimba ethi Stimulating Trade Seizing Opportunities to Accelerate Growth ulababukisayo abaningi kulanyakenye ngokune ekhulwini i-4%. Ekhuluma lentatheli izindaba lamhla, umgcini sihlalo wombukiso lo umnumzana Vekthemba Nkomo uthi inani lamazwe abukisayo kanye lamankampani azelawo akhwelile esukela kumachumi amabili lasikhombisa 27 nyakenye esiya kumachumi amathathu lanye i-31 lonyaka. Uthi ngenxa yemihlangano ekhona elizweni kuhulumende, babeke ilanga lokuvulwa kusemthethweni wombukiso ngolwesine elivame ukuba ngolwesihlanu, okutsho ukuthi lonyaka amalanga abosomabhizimisi mabili kuphela.
Umkhosi lo uqalile lamhla kuseni and siyathabukana uqale ngendlela ejabulisayo. Okusithabisayo kakhulu ukuthi sibe labantu abemzini ama foreigners amaningi afika avela emazweni angu 19, okufana lokuthi last year sasilamazwe angu 18 ayekhona. And njalo abantu bemzini laba amakampani ababuye lawo lonyaka angu 31, ikanti ke last year bekule 27. So kuyasijabulisa kakhulu ukuba namba abantu bemzini lokhu bebuya.
Umbukiso lo ubuhlele ukuthi kuza kuba nomhlangano okhangela uhlangothi lwezethekeli i-incentive to travel, kodwa bagcine bevumelana ukuthi ingcweti evela eMelika umnumzana Yost de Meyer akhulumisane lamankampani la nganye nganye. Ongene umhlangano lengcitshi le umnumzana Edward Soderling uthi kuqakathekile ukuthi abantu abaza kumbukiso enje kanye lemihlangano batshelwe ngendawo ezikuleli zokwethekela, ngoba yibo abalakho ukuphenduka lemuli zabo ukuzabona indawo ezitshiyeneyo elizweni. Uthi badinga ukwazi indlela ezehlukileyo zokukhuthaza izethekeli ukuza kuleli.
25% of international delegates that attend conferences in Southern Africa comes back for
amachumi amabili lanhlanu ekhulwini alabo abeza kumihlangano lokuzabukisa ezansi yezwekazi le-Africa bayaphenduka ukuze kwethekelela lemuli zabo. Abantu bayeza emihlanganweni le babone ubuhle belizwe leli okwakuqala, bathi ye kumele ngiphenduke lemuli yami.
Omunye wababukisayo ovela eZansi Afrika unkosikazi Emily Mthunzi uthi maningi amathuba okwenza ibhizimisi kuleli awabonayo kunhlangothi ezitshiyeneyo. Uthi ukuwa kwenotho yakuleli kutsho ukuthi maningi amathuba okusebenza lapho kuvuselelwa linotho okwenza ajabulele ukukhulumisana labo somabhizimisi abanengi ukuthi bangagezana njani izandla basebenze ndawonye.
Sifumane izwe elihle kabi, you know, ilizwe eli ready etselilungele ukukwamkela ama investors, elilungele ukwamkela ama partners abazongena nawo kula ma sector asebonakele ukuthi yizona ezisemqoka, you know, for Zimbabwe. And njengoba sikhuluma sila eBulawayo, sibonile ukuthi ngempela zonke izinto abazishoyo nathi siyazibona singabavakashi.
Amazwe abukisa lonyaka akhoqela iJapan ezela amankampani ambalwa, iChina, iPoland, iEthiopia kanye leIndia. iSouth Africa lanxa ikhona ayizanga namankampani amaningi njengalokhu ebesivame ukukwenza kuminyaka edluleyo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Spanda.
Ukusenjalo kweziphathelane lomnotho welizwe lamuhla sixoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Masimba kuchera ngombukiso onalo oweZimbabwe International Trade Fair ovulwe lamuhla koBulawayo ukuze sizwe ukuthi ungancedisa na ukuthuthukisa umnotho welizwe.
Akuphumi lutho olukhulu kakhulu, siyabona ukuthi ibhizinisi elizenzakala e-trade fair liyabe lincane kakhulu nxa siqhathanisa leminyaka esadlula ngabo-1990 kusiya ko-1999. Abaningi bangikhona bayakwazi ukuthi kunzima ukuthi babe nebhizinisi lapha, so baye bebuya bebhadalelwa ngamankampani ukuthi bazithekele nje bebona iZimbabwe basebenzisa izimali zamankampani okwamalanga ayisikhombisa bahle bebuyele khona ngale kodwa angiboni ukuza lethi ngeyi lapha eZimbabwe nxa sikhangela ama-trends aweminyaka ezadlula emibili emithathu.
Indikimba yomkhosi walo nyaka ikhuluma ngohlelo lolu olwezimasethu olukahulumende.
Ungaze ikhuluma baza sitshela ukuthi uhlelo lwezimasethu lungathuthuka sibili, kodwa ngathina sibona siyabona ukuthi akula ntuthuko ezayenzakala ngoba uzabona ukuthi abantu ababuya khonaphana bayebengela mali ukuthi baqale amabhizinesi kumbe bayebehlupheka ngokuqala amabhizinesi lapha eZimbabwe. So ukuthi izimo asset isebenze sibili, kumele sibe loku le mithetho enceda abantu abanamabhizinesi abo ukuthi bakwazi ukuthi besebenze ngendlela esingathi thina yindlela engahuga amanye amabhizinesi ukuthi abuye lapha eZimbabwe. Khathesi uzabona ukuthi njengokungacaci kwemithetho abantu abalezi mali zabo bayebengafuni ukuthi abuyelazo lapha ngoba bengazi ukuthi xa bengafaka izimali namhla usasa izizawe zikhona yini kumbe ziyawe zithethwe ngokhulumo.
Nabantu makhaza umkhosi lo we-trade fair ubalethelani kanye lidolobho lakoBulawayo?
Awula inzuzo abayithola abantu makhaza, kodwa abantu bakoBulawayo ukuthi abalezitolo zabo kumbe labo abalamahotela namanye amabhizinisi bengenza sibili ibhizinisi ngoba bayabethengisa ukudla lokune ababekuthengisa bethengisela izethekele lezi, kodwa ukuthi kule nzuzo enkulu engabuya ku-trade fair angiboni ikhona sibili ngoba sabona ukuthi uyabe kungenzakali into eziningi khonakali. Kodwa abalamabhizinisi abo abanjengamabhawa nabathengisa ukudla nabamahotela labana bengaba le nzuzo sibili eqinile.
Lo mnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungula izambusazwe ubekhuluma icingweni leStudio 7 seHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ukuqhamuke ukulwisana lamuhla phakathi kwamapholisa labantu abakade betshengisela besola inkokheli yamazwe angezansi kwezekazi le-Afrika okuzaqhutshwa khona umhlangano wenkokheli zamazwe akumanyano we-SADC eHarare ngesikhathi inkokheli lezi seziqalisa ukufika elizweni ukuza kulo mhlangano oqalisa kusasa.
Abantu abedlula amakhulu amabili babuthene lapho kuhlangana khona imigwaqo uJason Moyo Street lo Julius Nyerere Way befola besiya ewetheleni yeMikkels Hotel lapho kuhlala khona inkokheli yeSADC bethwele amabhakane abhalwe amazwi okusola uMongameli Robert Mugabe bekhokhelwa ngabasakhulayo beMDCT. Amanye amabhakane la abelotshwe ukuba SADC sifuna ukhetho olukhululekileyo eZimbabwe. Abatshengiselayo laba bathe befika eMikkels Hotel kulapho amapholisa aqale kubashaya bachitheka nabebaleka kodwa bachiya amabhakane abo esangweni lehotelali. Enye yenkokheli yeSADC ebisifikile iphumile yayabala amabhakane la njalo ibibukele amapholisa ebhaxabula abakade betshengisela laba. Ngemva kwesikhatshana lokhu kwenzakele kulamapholisa abikwa njalo etshayo agijinyiswa ngelinye ixuku labakade betshengisela duzane lesigodlo se-MDCT ese-Harvest House eHarare kodwa acina ebiza abanye babo baphenduka sebebaningi batshona sebegombolozele ilindawo ilanga lonke. Umongameli Edgar Lungu wele Zambia okhangelelwe ukuvula okusemthethweni ombukiso wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair walonyaka ngolwesine ngomunye wabakhokhele akade sebefikile elizweni. Inkokheli yamazwe eSADC ikhangelele ukuhlangana kusasa ngemva komhlangano wabaphathintambo ophele namhlanje. Ngesikhathi sisiya emoyeni, umhlangano wabaphathintambo lo ubulokhe uqhubeka ngasikhathi sinye uMongameli Mugabe ehlangana lomunye wakhe wakwele Zambia eState House. Enye inkokheli le ikhangelele ukufika namhlanje ntambama kodwa uMongameli Jacob Zuma wakwele South Africa ukhangelele ukufika kusasa. Indingimba yalo mhlangano ojonge ukudinga indlela zokuthuthukisa ezokuthengiselana phakathi kwawo ithi Regional Strategy and Roadmap for Industrialization. Ngimele Studio 7 ngise Washington DC ngingo Praxidis Jeremiah.
Izisebenzi zenkampani kaloliwe eMtare ezedlula ikhulu lamhla zitshengisele zikhonona ngeholo ezithi sezilesikhathi esifika phose umnyaka zingalitholi. Ngobulawayo izisebenzi zenkampani lezikhalale umsebenzi okwamaholo amabili zathi zizaqhubeka zitshengisela linkampani zeilungisile izikhalazo zazo ezibalisa ukuxotshwa kweziphathamandla ezithi yizo ezingenisele inkampani emlindini ongelamkhawulo. Edolobheni leGweru lakho kubikwa izisebenzi zikhalile umsebenzi. Isikhulumeli salinkampani uMnumzana Fanuel Masikati utshele iStudio 7 ukuthi kakusoqiniso ukuthi udubo lubangelwa iziphathamandla esithi ukuvalwa kwamakampani yiso isisusa sodubo lukaloliwe. Izisebenzi zeMtare ezikhalale umsebenzi bezithwele amabhakani asola inkokheli. Inkokheli kaloliwe njalo zihlabela lengoma ezisola iziphathamandla zalikampani. UChris Kande weStudio 7 uxoxela umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi iZCTU esigabeni sezansi uMnumzana Ambrose Mlilo othi ngempela inkampani kaloliwe ilalo ithuba lokuthola inzuzo ingaphathwa kuhle yiziphathamandla.
Wayeliqini kalibona kuthivumela ukuthi i-Railways ibiyikhampani lapha eZimbabwe ehloniphekayo eyaziwa njengekhampani elohlonzi ephatha kuhle izisebenzi. Kodwa kwakhathesi ke sokunanzela ukuthi i-Railways isingezinye ikhampani esingathi thina sahloniphi amalungelo ezisebenzi, ngoba nxa ungakhayela imithetho yezisebenzi i-Labour Act iyakufikizela ukuthi kufanele ukuthi izisebenzi ngenyanga ngenyanga zithole iholo lazo. Kodwa kwakhathesi ungananzelela labo abazibambileyo ama-authorities e-Railways lokhu bolo ukuthi abasaholisi izisebenzi and the best walo bengabaholisi kananzela kathi sikhuluma kanje. We are like siyatshela ukuthi iphose sebekuma-10-11 months behind ngeholo labo. And lanxa sebehola lelo holo kizwa kuthiwa abaniki imali egcweleyo, imali yakhona inikwa half half. So ngokunjalo-ke izisebenzi kunzima ukuthi zifile njani. Singakhohlwa futhi ukuthi ngakhuluma ngomumo weZimbabwe owezenotho yeZimbabwe. Khathesi kunzima and abai-railways ananzela ukuthi abantu abasebenzayo, abalabantwana abafundayo, abantu abafuna ukubhadala amarenti, abanye abalazinto zabo, ngabantu abahlala baye abantu abalotileyo kufuneka izimali ngenyanga ngenyanga. Kodwa-ke nxa kuyikuthi i-railways zabaholisi so-ke uzathola izisebenzi zigcina zingafela into ezingayenza phandle ukuthi zime sibili zimise umsebenzi ngoba usebenzelanga ungaholi.
Kungakubangelwa yini njengoba siyabona ukubana yiyo yodwa inkampani yezitimela kodwa ithwele nzima njengamakampani ancintisanayo?
Ye, kodwa-ke kulokunye ezifihliweyo kungale kwakhona ungananzela kade imigwaqo yethu le emkhulu ama-roll la amakhulu okuthiwa khona ethu zabona akhanye abonakala sibili ohamba nge-false road uhamba owarai road uhambe ebaybridge road ama-roll la abonakala ikhanye ethela impahla edonsi khonaphana kulapho kona-roys ukanti aluba bekuqondeka kanye ngayi-railways yiyo evuma ukuthi ithwayele zompahla bezethwala ama-roll amakhulu njalo-ke ungakudingisisa futhi ama-roll lawo ngawobobani ungamangabi ama-roll lawo ngawobobani ungathothi kulabanye abantu abahlonibekayo abalezikhundla khona bezimbabwe engxenye abalezikhundla kuhulumeni abasebenzisa lawo ma-roll so ngakwenza njalo sibona ngathi thina kungaba lokungalesikhathi isabotage ngesikhiwa ukuthi boze lo muntu oyenza ngabomi ukuthi i-railways ingasebenzi kule senzela ukuthi i-business iye kula ma-roll
umnumzana Ambrose Mlilo ngumsekeli kamgcini isihlalo wenhlanganiso ye-ZCTU esigabeni sezansi ye umnumzana Ambrose Sibindi ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo Studio 7 Live Talk ukuhlelo lwabatsha The Connection sikhangela ukuphatheka kwabasakhulayo emsebenzini wezokuthengiselana okuludaba oluphethwe emhlanganweni weSADAG oqhutshwa kusasa. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Izisebenzi zikahulumende zikhuthazwa ukumanyana labanye enxa kukhalazwa ngezomnotho zikhangele isimo ngalihlo linye ngoba kuyabe sokuyizo ezisenkingeni. Intathelezi indaba yethu Mavis Kamause ethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwethulwe zingcwethi ezicubungula ezombusazwe emhlanganweni owenzelwe eMedia Center lamhle kuseni wokuhlaziya ukugwenxana kwenkokheli kunkulumo ephathelene lendaba zemali zamabonus okumele zitholwe izisebenzi zikahulumende. Lezi ngcwethi zithi udaba lwamabonus ayisilo olumqoka. Inkinga kuyukuthi uhulumende kamongameli Robert Mugabe uzama ngayo yonke indlela ukujabulisa inhlanganiso ezinje nge-International Monetary Fund le-World Bank. Lezi nhlanganiso zabeka imigoqo okumele ilandelwe nguhulumende ukuthuthukisa umnotho welizwe anduba zinike ilizwe imali ezikwelede kutsho umnumzana Thakura Jangaja. Lokhu ngokubalisa ukwehlisa indleko kahulumende ikakhulu ekuhlawuleni iholo lezisebenzi okuyikho okubikwa kwenze umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa athi uhulumende uzake ame ukupha izisebenzi imali zamabonus. Uhulumende ubikwa edinga ukujabulisa abamnika imali ezikwelede okwamanje ngokwenza izifiso zabo. La mazwe ngabalisa ele China lele Russia okwenza umongameli Robert Mugabe ethule umbiko ophambana lalowo owethulwa ngumphathintambo wezemali uChinamasa. Inkokheli yenhlanganiso yababalisi bemaphandleni eye Rural Teachers Union of Zimbabwe itshelela umhlangano ukuba kumele yachiye umsebenzi uChinamasa ngoba ehlulekile. Lezi kwelede zelizwe zimele zihluzisiswe ukuba zasebenza misebenzi bani esiza uzulu weZimbabwe. Abenhlanganiso yeZimbabwe Young Women Network for Peace bona bathi inkinga yokuba uhulumende akasazihluphi ukulalela akucetshiswa nguZulu. Lumbono usekelwe ngomunye obekulomhlangano umnumzana Pride Mkhono.
Haji lelo liqiniso sibili ngoba singakhangela kalesi uhulumende wethu nxa ebhala izimasethi akasoze eye ngale makhaya kithi etsholotsho ngale emperengo elupane ebuza abantu khona ngalo ukuthi bona babona ngani yiwapha amaprogramu uhulumende angawathatha angenza ukuthi impilo yabe ngcono esemakhaya khona ngani. Akwenzi kulokhu uhulumende. Uhulumende uzasitshela nje kuphela ukuthi hayi sesilezimasethi sizabhenefishiyetha konke sizayenza lokhu kodwa ukuthi yena umuntu ophansi ngale emakhaya uzatholani kuhlelo lelo kahulumende akuphumi kulokho ngoba ababuzi.
Uthi umkhono okudanisayo ngohulumende weZimbabwe yikuba ayikho inkokheli uqobo elalela imbono kaZulu.
Abukhokheli wethu ufila silapha. lokho siyavumana kusibile ukukhokheli bethu kufile abasameleli abantu kadese okwanceda abasakhula ukuthi kumele sibe lezifundo zokukwanisa ukusebenza umkhonomi welizwe lethu ukuthi sifunde ukulima uhulumende liqedise izambe zotha project leyana yaqala kudala abantu bekwanisa ukulima imali ziva kube ngameleli ukuna kwezulu ngoba singakwanisa ukuthi siqalise ukuthi sisute thina kuningi esingakwenza suka khonapho so kuqakathekile ukuthi sivulele inhlelo zethu zokulima sivulele inhlelo zethu zama-industry ukuthi sithole imisebenzi kanye le-experience yokuthi sithathe njani ikholomi.
Ingcwethi eziningi kulo mhlangano zisole inyathelo likahulumende ngokungazwakali ukuthi umi ngaphi ngodaba lweholo lezisebenzi lama-bonus zisithi kunenge ukungenziwa ukuthuthukisa umnotho welizwe. Zavumelana njalo ukuba kasikho isizathu sokulungisisa umnotho kukhangelwa izisebenzi zikahulumende kuphela kodwa kukhangelwe inhlangothi zonke. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Ikomiti yabaphathi ntambo isanda ukukhethwa ngumongameli Jacob Zuma kwale South Africa ukuthi ihlolisise zonke imbangela zokuhlaselwa kwezizalwane zakwamanye amazwe. Isiyethule uhlelo lwe-Operation Tanyela ngenhlonso yokubopha zonke izigangi eziselizweni. Iqula le-Operation Tanyela eligoqela amapholisa, amasosha labohlangothi olubona ngokungena kwabantu elizweni selibophe abaselizweni ngokungekho emthethweni abangamakhulu phose amahlanu ngeviki edluleyo kuphela. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ukokhela ikomiti abaphathi ntambo laba umnumzana Jeff Radebe ongumphathi ntambo evusini kamongameli Zuma usefunge wagomela esithi ikomiti yakhe izathanyela bonke ubugangi obuselizweni. URadebe uthi phansi kwe-Operation Tanyela amasosha lamapholisa azangena ezitaladeni lezindlini kudingwa izigangi kukoqela labaselizweni ngokungekho emthethweni.
We want to sweep our public places clean so that our people can be and feel safe. The focus of this operation.
Sifuna ukuthanyela ubugangi bonke obusemgwaqweni yethu ukuze zonke izakhamuzi ezikulelizwe sihlale zivikelekile. I-Operation Tanyela izakhangela kakhulu amacala agoqela ukusetshenziswa kwezidakamizwa abakwamanye amazwe abakuselizweni ngokungekho emthethweni lamabhizimisi angabhaliswanga ngokusemthethweni ukuze kubuyele njalo kube lokuthula elizweni.
Kusukela leliqula le-Operation Tanyela liqala umsebenzi ngeviki ephelileyo selingene ezitaladeni ezindlini lezitezi labobha abakwamanye amazwe abaphose bafike amakhulu amahlanu kanye lezinye izigangi esijiyeneyo. Lokhu sekuthiye iningi lezalwane zeZimbabwe ziphethe amathumbu ngezandla njengoba abaningi beselizweni ngokungekho emthethweni. Kodwa ukuzingelwa kwabakwamanye amazwe ngamapholisa ngesikhathi besanda ukuzingelwa izalwane zakwele South Africa ngesikhathi sodlakela lwe-xenophobia sekuthiye abaningi bezibuza ukuthi kambe akekho yini otshaya inja efihla umphini. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi uMangoye uyasola.
Osokuvela manje sokuthiwa abachaywe sebuchaywe abantu manje sebebotshwa sokuthiwa hayi sesibuya ukukhuluma lezakhamizi kuphi kuphi izithi abantu bagcwele. Yebo abantu bangaphandle bagcwele vele South Africa lokhu angeza kufihla. Okumele ukuthi sikubheke ukuthi kathi beze begcwale kulama kwe-South Africa emazweni akubo yini ekhona eyenzakalayo.
UJabalala uthi osekubethusa kakhulu yinkulumo yesibili esanda kwethulwa inkosi uGoodwin Zwelithini. Ngemva kokusolwa kakhulu ngenkulumo yakhe yakuqala eyokuthi abakwamanye amazwe kababuyele kubo ngempela viki yona ledluleyo uZwelithini utshela izakhamizi ebezibuthene emhlanganweni endaweni yenondweni kwaXimba ukuthi bonke abakwamanye amazwe abafika kulezo ndawo kufanele basiwe enduneni ukuze ziyehlola ukuthi balazo yini incwadi ezibapha imvumo yokuba selizweni.
Uma induna isidulisekile ngamaphepha esifiki imthumele emaphoyiseni nasenyangweni.
UJabalala uthi inkulumo yenkosi le izadala ukuhlukuluzwa okukhulu kwabakwamanye amazwe.
Isilo sesikhulume la mazwe uzabona abantu abaningi bazoathekwa futhi bazothathwa ngenkani beboshwa abantu befakwa ezimotweni behanjiswa ezinduleni lezo abantu abaningi bazolimala abantu bazoshaywa abantu bazonzanjani ngoba ma umuntu ophethe abantu kumele ubheke into ongayikhuluma eyakhayo lento engayenzi ukuthi kugcise ukuba nodlama.
iningi labe Zimbabwe abakwele South Africa bathi kusasa labo kulelizwe isibuvilibana. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Abasakhulayo bathi abakhokheli bamazwe asadakhe kumele baphathe kabanzi udaba lokuswelakala kwemisebenzi kubontanga emhlanganweni wabo oqala kusasa eHarare. Baphumela amaqhinga okulungisisa lolu daba. Umhlangano lo ujonge ukuhlaziya indlela zokuthuthukisa ukusebenza kwamankampani lokusungula imisebenzi emazweni asezansi yezwekazi le-Afrika. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxa lomnye wabasakhulayo njalo eyingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kuchera.
Nxa bekhuluma ngendaba ye-industrialization bakhangela ukuthi yona i-industrialization izawe isithone u-SADC. Ngibona njengale baneminyaka eminingi bakhangele ufika u-2063. So kumele bakhangele ukuthi imisebenzi okuzamele ibe khona ngesikhathana esizayo imisebenzi enjani. Okwesibili abangakwenza ukuthi babe le mithetho ekhuthaza amankampani ukuthi aqhathe abantu singathi abasakhulayo emsebenzini yawo. Kumbe njalo bengenza imithetho njalo ekhuthaza ukuthi abasakhulayo baqale amankampani abo babanike izimali ezokuthi amankampani wona lawa azaqala abe ngamankampani azakhula angene kubanga le industrialization abakhuluma ngalo. Ngoba khathesi ngibona njengani bakhangele amabhizinisi amankulu asekhulile kudala.
Nxa sikhangela udaba lokuphathisa abasakhulayo laba ngemali zokusungula amabhizimusi, kungenziwa njani kahle kahle ngoba sesike sabona esikhathini esiningi abasakhulayo bephathiswa ngezimali kodwa bebuye behluleke ukuzibhadala lezo zimali?
Uvame ukwenzakala ukuthi abasakhulayo abaphathiswa ngezimali ngabasakhulayo ababe bevela kuma-political parties ayabe ebusa isikhathi uhulumende esithi yena uzanika imali. So uzakhangela lapha ukuthi i-fund eyalapha eZimbabwe kulama-youth abaningi aweza no-PF azuza izimali khathesi abasakwanisa ukuthi bazibhadale. So kumele kube le ndlela sibili eyokuthi nxa kuyikuthi inkampani izabuya engxenye abasakhulayo laba asabanika imali sesibanika ama-inputs abawafunayo sesiba ngendlela futhi eyokuthi bona bazuza ibhizinisi elokuthi babhadale izimali.
Umnumzana Masimba Kuchera ingcwethi ecobungula ezombusazwe obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. ukugqiba uhlelo kwesikhangele bezikhokhela umbukiso wokuthengiselana owezetitf uqalisile lamhla kobulawayo. Izisebenzi zenkampani kaloliwe emtare ezedlula ikhulu lamhla zitshengisele zikhonona kudaba lokholo. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga.